So we see card descend about VOA in the valley.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 4 ngihlangula 2017 nguntungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
nenye indlela enza ukuthi udlakela lozombusazi lwande so sicela ukuthi imbiwo ethethisa abanye ingabi khona.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ixwayisa abezombusazwe ukuthi bengathukani ukuze kwenqatshelwe udlakela kukhetho oluzayo.
Ungabe kunjalo kumbe kungabe kuyindlela yokumphendlela indlela ngoba kwesinye isikhathi bayakwanisa ukuthi benzezane ngomunye umuntu kukanti bafihla vele yena abafuna ukuthi angene.
Kambe amazwi kamnumzana Jonathan Moyo ngomnumzana Sydney Sekeramai engaba ekhomba na ukuthi iqembu le G40 kalisafuni unkosikazi Mgabe abe ngomongameli. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa ngokugcweleyo. Inhlanganiso ekhankasela ukuthula iZimbabwe Peace Project ithi abezombusazwe kumele bechiyane lomkhuba wokuthukana ngesikhathi sokhetho ukuze kwenqatshelwe udlakela. IZPP ithi ukuhlambazana emikhankasweni ngokunye okubangela udlame oluba khona nxa sokuyiwa kukhetho. Okwamanje amabandla atshiyeneyo aphakathi kokulungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ucwaningo olwenziwe yi-Afrobarometer luveza ukuthi abantu abangaba kumashumi amahlanu lambili ekhulwini i-52% besaba ukwehlelwa ludlakela ngesikhathi sokhetho. Sixoxele umqondisi weZimbabwe Peace Project unkosazana Justina Mukoko.
Kujwayelekile ukuthi emhlanganweni kukhulunywe imbiko ethuka abanye. Thina njengeZPP sithi thina ngenye indlela enza ukuthi udlakela lozombusazi lwande. So sicela ukuthi imbiko ethethisa abanye ingabi khona.
Ukuthethisana lokhu ungasipha umzekeliso ukuthi ukhuluma ngani? Ungabe ukhuluma la lokhu abathi nxa bekhuluma bethi ipasi ngozibani phansi ngozibani ungasichazisela khonapho?
Amazwi lawa awokuthethisa siyasibona ukuthi kulabanye abantu abathethiswa ngalokho abayikho khona abazelwe ebeyikho khona kube njalo lamabala asetshenziswa nxa kukhulunywa ngabanye abantu. Uyakhumbula wena ukuthi kunyanga kumbe iminyaka ethile kube kwakhulunywa nge-gamatox. Sonke siyakwazi ukuthi i-gamatox ubungumuthi obubulala izinanakazana. So nxa umuntu esefananiswa nesinanakazana kuba nzima ukuthi kube lokuhloniphana. Ekuqineni kuza kuba lokulwisana ngoba umuntu esithi mina ansosinanakazana. Njalo njengalo amazwi owakhulumayo ngoba ungangena kulokho kwakusenzakala eini kukhulunywa ngophansi lozibani. Uphansi lozibani wayesitsho ukuthi lumuntu kufanele afe anje. Mina ukuzwisisa kwami ngibona ngilandela imbali yelizwe. So angiboni ukuthi kungasithuthukisa njengesizwe ukuthi siqhubekele phambili sisithi phansi lozibani. Ngibona ingani ngamazwi athuka abanye abantu.
Ukuthethisana lokujikelana amazwi aqatha okhuluma ngakho lokhu kungaqedwa njani? Mhlawumbe kudingeki yini inhlanganiso ezifana leyenu, inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi ziqhube imfundiso?
Imikhankaso yiyo yona le esiqalise ngayo ukuthi sithi thina asidingeni indlela zokwabela ukuba khona kudlakela ngoba yinto singayenza njengesizwe seZimbabwe. Kodwa lapha sithi thina sicela umongameli ukuthi athathe lelo nyathelo lakuqala ukuthi azise abasakhula yobezana PF ubuvi bodlakela bezombusazwe.
Unkosazana Justina Mukoko ngomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project. Ukungena kukampati ntambo wezomvikela umnumzana Sydney Sekeramai enkundleni yamalunga ezanu PF alwela isikhundla sikamongameli Mgabe yinto ebinganakanelwa njalo ebikwayisicunule ixuku elisekela umnumzana Emerson Mnangagwa. Umphathi ntambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo yena ukucele eliphikisana lelikamnangagwa ele-G40 umangalise abanengi ngeviki edluleyo eze ethi uSekeramai nguye olungele ukuba ngumongameli weZimbabwe nxa uMgabe engasekho esikhundleni lesi. Esikhathini sonke lesi inengi belicabangela ukuthi uMoyo leqembu lakhe bebefuna unkosikazi Grace Mgabe abe nguye umongameli. Kodwa kukhanya kungasenjalo. Sixoxele ncwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Ubungcono mina angibuboni phakathi kukaSekeramai loMnangagwa nxa ngibaqathanisa iloba lo omunye engudokotela ezempilakahle omunye eyi-lawyer kodwa nxa sigayele imbali zabo thola ukuthi bonke nje sebaba ngo-minister of state security kumbe minister of defense. So nxa ubabunxa ekukhangela ngelihlo lokuthi ngubani oyanelisa ukumisana loMnangagwa. Ebengamisana sibili ngoba uSekeramai leso oba uminister of state security oba uminister of defense. So ngalelo lihlo sibili uyanelisa ukumisana loMnangagwa. Kodwa nje ngomcabango lokuba ngumuntu wokuthula lokuba ngumuntu wombono angiboni sibili ukuthi singadinga njalo umuntu ongasela maqhinga njengoSekeramai. Indoda ethule kakhulu kodwa sondoda nje esinika igunya ukuthi singaye phambili njengelizwe.
Bekulokucabangela Nkomo ukuthi iqembu le-G40 lifuna unkosikazi Grace Mgabe abe nguye othatha intambo kumongameli Mgabe. Kodwa uMoyo sekhuluma ngoSekeramai kungaba kukhombisa na ukuthi uGrace Mgabe kasekho kumncintiswano wesikhundla sikaMgabe.
Kungabe kunjalo kumbe kungabe kuyindlela yokumphendlela indlela ngoba kwesinye isikhathi bayakwanisa ukuthi benzazane ngomunye umuntu kukanti bafihla vele yena abafuna ukuthi angene. Kungaba yindlela yokuthi abantu bonke bekhangele uSekeramai kukanti vele injongo yangikhona yokuthi bengenise uGrace Mgabe. So kungabe liqhinga elinjalo ukuthi bazame ukufihla ukubana abantu bakhangele bebajongelele uSekeramai kukanti vele injongo yabo kuyabe ukuthi bengenise uGrace. So angiboni ukuthi usho kutshengisela ukuthi uGrace usephande njengoba sikwazi iZimbabwean politics yatshintsha every 24 hours.
UMgabe nangokwakhe umbona ewathatha njani amazwi kaMoyo?
Hhawu, uMgabe uzazithulela nxa sikhale esikhathini esiningi yena uyekela nje kube ngani kuba le confusion azithulele nje ngoba befunda ifaction eqinileyo mbe ihlangothi eqinileyo libe weak lingaqina kakhulu uyalekela libe weak eli weak liqiniswe mbijani.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo. Ibandla le-MDCT lithi umthethwandaba kumele uvumele izibotsha zonke elizweni ukuvota kukhetho oluzayo ngoba isisekelo sombuso sikuvumela lokhu. Ibandla leli lethu leyinkuthazo le ngemva kokuba amalunga alo amathathu ayizibotshwa ecele idale le-High Court ukuthi libambe iZimbabwe Electoral Commission ngamandla ukuwavumela ukuvota. Abathathu laba nguYvonne Musarurwa, uTunga Mirae Madzokere, loLast Mayengama. Sixoxe lomeli weBhinga North edalele ePhalamende olilunga le-MDCT umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
ngokubona kwami ngaphandle kokubana idale libe lidale elingasodale lomthetho ngikhangelele ukuthi oyivodla bona sima engahama bazaphumelela kulolo daba abalufake ngase High Court. Isizathu kuyikuthi i-constitution yethu entsha yona le esungulwe ngo-2013 singayicubungula ku-section 67 iyanika amalungelo kumuntu wonke kusizalwane sonke eseZimbabwe. Iyanika amalungelo okubana bevunyelwe ukuthi bevote, bevunyelwe ukuthi bevotele. Singakhangela njalo ku-schedule number 4 ye-constitution yona leyo, lapho okungani khona kufakiwe imithetho ngimgoqo engabe isitsho ukuthi ongavunyelwa ukuvota ngumuntu onjani. Siyathola ukuthi-ke abasejele ivotshwa ezisejele kazixakwanga phakathina kwalabo abangavunyelwa ukuvota.
Lolu ludaba eliyake linakane yini mhlonitshwa ukukhuluma ngalo logatsha lweZimbabwe Electoral Commission?
Thina njengamalunga ephalamende asizake sikuthathe ukuthi kufuzile ukuthi ngabe singaxoxa ngakho ngenxa yokuthi umthetho phela usobala. Okukhangelelweyo ukuthi uma umthetho uthe wabasobala njengalokhu i-constitution yeZimbabwe isitsho, kuqakathekile ukuthi labo abaphiwe umlandu wokuthi beyisebenze bewasebenze lawo malungelo bekwenze kube njalo. Ngakho-ke kuyabe kungasafuni ukuthi idale lephaliyamende libe yilo eliyaxoxa ngakho, ngoba kuvele kukhona idale lephaliyamende owalumsebenzi kulungisa umthetho. Umthetho sowalungiswa, umthetho usukhona osukusele ukubana-ke labo abaphiwe lowo mlandu bewugcwalisile.
Umnumzana Prince Dubeko Sifanda umela iBinga North edale lephalamende. Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube esiphe uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Ngingalithola njani izulu kandaba? Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo, kubekela phambili ngodaba lokukhulisa abantwana emazweni. Lapha-ke ngilo mnumzana Khanyisani Mdaweni, kuzobuya-ke lo Sakhile Liline ukhona ngale-ke kwele Botswana, ubaba uSibanda yena ukhona ngale-ke eJohannesburg.
Sana ungumfana inkazana, kumele ubachithe okufana nawo ukwenzela ukuthi phambili uma uzofika kuyahlupha. Kuhluphe sibili ekwazi ukuthi sasalala ngendlela efana nayo. Kuyakuye bayaba-right abantwana babuyele baqonde nta njengoba lathi sikhulile. Ungabatotoza lawo ubatotoza ubayekelile bazakuyangisa futhi bakuyangisa wena futhi mama phakathi kwabantu ngelinye ilanga suthe wahlangana lawo.
Sibanda, wena nxa usubonile khonapho ukuthi umntwana ufuna umthetho othize, asithi umthetho bani kumbe lisiko bani ubone ngani lingabanjwa sibili lisondezwe egumeni khonapho ngkhaya?
Dube, njengoba sechazile umama uMadube, ngibona ngathi kuyiveke kahle kakhulu ukuthi umntwana ikakhulu nxa kuwukuthi usiye emakhaya ahambe ayofunda khona lokhu njengoba etsho, ayofunda akwamasiko, afunde lakhe ukuhlonipha. Ngoba ikakhulu ngapha eGoli inhlonipho kayikho shemu, ngoba ungathi udibana nomntwana, umntwana ombonayo ukuthi uyamzala, uma uthi uyamkhuza ayovela akukhwelele ngenkalakatha yenhlamba ongakaze uyizwe lawo ongeke uze uyithuke ngisho wakho umntwana, kuba nzima kakhulu. Kodwa umntwana oya emakhaya ayelaywa kahle. Mina manje ngilo wami umntwana omncane une-3 years, ubengakwazi ukuthi akhulume ukuthi ufuna ukuya e-toilet. Ngihambe laye December, uye wathola umuntu omdala wamgaca nje kwaba kanye. Manje uyakwazi even elele ebusuku akasachama akasayenzi mix. Khona kuthana ukuhamba kwakhe ekhaya kumncedile kakhulu, ngoba manje usekwazi ukuthi noma efuna ukuya e-toilet uyakhuluma, baba sengifuna ukuya e-toilet, mama ngifuna ukuya e-toilet, yabona. So ngibona ngathi kahle nje emakhaya isintu sisesekhona.
Yes, yawuza kakhulu-ke. Ngingena khonapho-ke Madube, uyakhuluma lapho ba?
Ye, isintu sibi sikhona njengoba ekhuluma. Isintu sibi sikhona and kumele sivuselelwe yithi, ngoba khathi sabadala basikhulisa basifundisa zona isintu. Ngabadala sebekhulile, anytime any day bakwanza ukusithiya bahambe. Pho sizaba isizobani isizwe esikhula siyisizwe esingela masiko? Kumele ukuthi ube lisizwe, kumele sibe yisizwe ngamasiko akho. So umlandu kithi bomama labo baba ukuthi umntwana ma ekhula umfundise isiko lakhe, umntwana mayekhula amfundise amasiko wakhe umkhulu umfundise into ezilayo lezinto ezingaziyo sikhula sasikwazi lezinto ezilayo lezingaziyo umuntu omdala wangajula ukuthi ukukhuluma amanga so pho abakhathesi laba asebenza zama human rights bakukhuluma umuntu athi akugula amanga into kumele ukuthi umntwana mhlumjethu umuntu omdala akujula ukuthi ulamanga nomeoni la uphendulani lo muntu omdala awuzwisi umuntu omdala ubuhlungu aza ukukhalela ungumntwana oyinkazana ngoba ungumfana yili siko esikhule silayo silifundiswe emakhaya so kathesi abadala yitho kumele sitshintshe ontanga abathathisa abantu abatsha abaningi bala abantwana for wena mtsha ngoku kumele ube kwazi ukuthi umntana wakho ungena kuyiphi indlela ungena endleleni yama-drugs nale town yokutshona eziphilisa ethethisana nabadala kumbe ungena endleleni yesiko kodwa mbona ngani ungamfundisa kuhle amasiko umntana wakho labatwa wakhe bakhula kuhle kube ngumuzi omuhle olenhlonipho lengqubekela phambili kungena ukukwayana nokuphinda lokuphindizelana amanye amagama abuhlungu njalo umntwana kumele umfundise ugoqa ulimi ulimi lwakhe libe yilimi lona ukuthi nxa ekhuluma ekhipha igama abekwazi ukuthi umuntu lana abeka kuyigama umuntu igama lana leyo uyahlala njani ngoba you cannot take back igama yabo litshela omunye umuntu ukuthi ungakhuluma inhlamba awungeke uyithathe back to you inhlamba leyani iyahlala emntwini lana ihlale for a long time umntwana kuzondela nayo igama olukhulumileyo so abantwana kumele sifundise ukuthi umele umntwana agoqe ulini abe lazi igama likhuluma ukuthi kusasa sogama elizamhluphi kumbe igama elizamenza njani ukuba lo muntu
siyakuzwa kakhulu ke Madube isikhathi sesihambile ye ilanga selitshonile sibili sokusebusuku kancane kuphetha khonapho-ke emdaweni amafitshane sibili wakho
kuye kwafika intombazanyana encane enhle kakhulu yazi kungizwise ubuhlungu kakhulu lokhane engikubonileyo intombazana enye encane izothenga ugwayi hhayi ukuthi ithunyiwe izozithengela yona ugwayi ngabuza kulo mama lo ngiwaseplumpt ngambuza ngathi lo ntombazana lo uyabhema wathi lo ntombazana lo uyabhema and ngumntwana omncane kakhulu ngambuza nti uneminyaka emingaki wangitshela wathi uneminyaka engu-17 ngiyazibuza ukuthi kuba bengumntwana okhulele ekhaya esintwini angayenza yini
ngithathe leli thuba ukuthi mbonge umnumzana Khanyisani Mdaweni Sibanda yena ohlala eJohannesburg ngiphinde njalo ngibonge unkosikazi Sakhile Liline ohlala khonangale eBotswana uMadube Phela lingadinwa lakusasa Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube Kilane
Siyabonga Gibbs ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Okwamanje sizwe uhlelo lwabasakhulayo.
Kudibana nokuhlelo labasakhulayo ngingumayigobe namhlanje ngizabe ngixoxa losakhulayo umnumzana James Brown ofunda ngasempopoma high school ngizabe ngixoxa laye mayelana ngale curriculum eyasungulwa ngomnyaka odlule sifuna ukuzwa ukuthi bona bayibona njani njalo balasi isifiso naso kuletha utshintsho kule curriculum ngiyakwamukela kuhlelo Brown masixoxeni awungitsheleke mnumzana yini umbono wakho mayelana ngale curriculum
ya yoni curriculum leyi ngangikhangele mina bonke abantu baneziphiwo ezijiyileyo bakhona abanye abathi esikolo bona babengaphiwanga ukuthi befunde kwelinye icele lathi nxa sikhangele mbonani total waste of time because right now thinezi izimbabwe sehlule kanje nalawa ama-subject akhona sehlule ukuthi kwanise uthithisa nje abantwana besikolo siwabhade but nxa sowungezelele ezinye izinto ile it's a load your top of another load so yindlela engiyibona ngayo i-curriculum leyo
njengoba kule curriculum selingafundiswa izinye izifundo ezifana labo-maths noma i-science kusetshenziswa ulwimi lukamama lokho sekuletha umehluko na emfundweni zenu
hhayi lokhu vele lokhu ulimi lukamama nxa sulifunda vele silifundele ezindlini lokuthi the sikolo i-maths sifunda ngesindebele bonani sokuyikubulala futhi indlisho nalayo ezisubject ngoba i-maths nxa izafunda ngesindebele i-maths nxa ingafunda ngesikhiwo etlegase sipromothe indlisho nalayo ezisubject on its own so hhayi umfundi ama-imeti ngolimi likamama lokhu mina ngikubona kumeda lokhu
lapho usixoxela nje lamajida lisesikolweni bona bathi bayibona njani i-curriculum lena
hhayi abanye ukuthi besingakwanisa ukuthi sihlale phansi sesixoxe nje singabantu abesikolo
ababalisi-ke bona bathini
ababalisi bona akucashi ngoba bona vele ngaze bekuzondo bayakuthanda akuthinthi lutho nxasekuthiwa sikhona sikhona
indlela abayifundisa ngayo-ke isilethu lumehluko na
hayi sasifiki
kwazi ngoba vele ikhanda khona sesiphelela kukhona okho okunye okwenziwayo kuno utshena sigidi isikole lesi. So vele sonnambona totally waste of time. Mina esayide into abangiboni ukungisiza ngalutho ukuthi ukedela isikhathi ngoba isikhathi soneso ngiyabe ngigida ngisesikole ngathiwa ngiyabala ngiselebra ngathiwa kungcono. Because mina vele right now ngifundele ukuthi ngipase ngitshele umsebenzi angifundele ukuthi ngitshona ngigida mbe wazi ukugida.
Manje mfana kithi kuyini okumele kwenzeke ukuze lina liqale ukubona ngani seliyaqala ukufunda ngasesikolo?
Hayi, thina mbonani nje iminithi la maybe sinethe nje ngezelela ababalisi ngoba ungakhaya i-ratio kareti yababalisi and ababalisi abasasiniki i-attention eningi ngoba sesibaningi kakhulu ezikolo. So iminithi ingakwanisa ukuthi siyathele ezinye izikolo at least layo. Ababalisi bengabi overloaded la umbalisi uzagwanisa yena lithi i-full attention on myself.
Hayi, ngiyabonga Brown, wothi ngibambe umlomo. Balale ngiphinde ngaba lethuba lokuxoxa lo munye osakhulayo ofunda ngaseLuveve High School umnumzana Payton Sibanda ngale ndaba vele. Yena uvumelana lombono kaBrown esithi yena ubona ngani akafundi lutho esikolweni ngenxa yale curriculum. Enye into ephathwe kuhlelo lolu yile sikhalo esiphathwe nguBrown esithi amaclass abasegcwala kakhulu. Ngeviki ezayo sizabe siyiphatha indaba leyo labanye abafundi lababalisi. Abalesi ifiso sokuba ngomunye ozaba kuhlelo lolu lingasabi ukusibhalela umlayezelo kukhasi lethu ele Facebook elingaphansi kwesihloko esithi VOA Ndebele. Ngiyaphinda, VOA Ndebele. Noma lingasithumezela umlayezelo ku WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda, 001-202-465-0318. Bafethu, isikhathi sesethu leyo ngumangoyi Brown ngiyazi vele mfethu ubulasi isifiso sokukhuluma enye into kodwa hhayi ngiyaphinda futhi isikhathi sesiphelile. Balaleli olevalelisayo ngumike hobe belimamele uhlelo lwabasakhulayo masidibane ngeviki ezayo lilale.
Siyabonga Mike, ke singene esontweni. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ye nami ngiyakwamukela abalaleli bethu, ngiyabonga kakhulu namhlanje busihlwa.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bengifuna ukukhangela indaba ekhulisa amaKristu njalo indaba abantu abaningi abayikhangeleyo lokhu kuyikudlila ukudla lokuthandaza ukuthi kathi khona vele zisinceda njani njalo kwenziwa njani. Ngasikhangela umbhalo u-Isaiah 58 iverse inga-5 iqhubeka ishehla isiya phansi. Siyathola lapha uNkulunkulu ekhuluma esithi yikuphi ukuzila ukudla lomthandazo engudingayo na. Uvesi ka-6 ibisi sithi yona nilibizele ukuthi lizile njalo lithandaze ukuze likhulule labo ababotshiweyo ngendlela engafanelanga njalo line ukuncindezela abalisebenzelayo libaphathe ngendlela efaneleyo njalo labelane ukudla kwenza labo abalambileyo lamukele izihambi ezindini zenu njalo linike impahla zokwembesa kulabo abazidingayo lingazifihli kwizihlobo zenu ezidinga unceda. Ngifuna ukukhangela lindaba yokuzila ukudla ukuthi okokuqala ukuzila ukudla kuyindlela eyokuthandaza kuNkulunkulu. Abantu abaningi bazecabanga ukuthi nxa umuntu ezila ukudla ethandaza yinto etshintsha uNkulunkulu. Akutshintshi isimo sikaNkulunkulu kodwa kutshintsha thina esiyabe sithandaza sizilela into esiyabe siyicela kuye uNkulunkulu. Ngakho kuqakathekile ukuthi njalo abantu benanzelele ukuthi yena ngokwakhe uJesu wangena esikhathini sokuthi azile azincithe ukudla lapho ethandaza. Lokhu sikunanzelela laphana ezehambe kwamalanga amaningi alithumi lane ethandaza ezincitha ukudla. Senzele ukuthi uNkulunkulu amsize ukuze aqalise intshumayelo yakhe. siyabona ukuthi abantu abaningi bazi kuze ukuthi kadingisi la ngithandaze ngizile ukudla njalo ngithandaze nxa sokunjani. Isikhathi esiningi sibona ukuthi nxa kule ndaba enkulu kakhulu oyibona ukuthi dinga uNkulunkulu ukuthi akusize kuyo, siyasinanzela kumbe nxa sithandazela ilizwe lethu kumbe sithandazela amadolobho ethu leziqinti lezi esiphila kizo, kuyadingakala ukuthi ubeke ilanga elomthandazo njalo lokuzila ukudla. Lokhuyana kuyatshengisela kuNkulunkulu ukuthi uzimisele, njalo kwesibili kuyakuncedisa ukuthi uzithobe umzimba wakho, kuncedisa ukuthi uzithobe umzimba wakho. Njalo lapha bengifuna ukungezelela ukuthi nalabo amadokotela nabanye abakwaziyo bakhuluma ukuthi khona vele ukuzila ukudla kuyelapha umzimba, singabali into eyenzakala emkhathini nxa uthandaza. Ngakho-ke nxalaphana uzila uzimutsha ukudla kuyayenza ukuthi uNkulunkulu akhangele indaba yakho ngelihlo lokuthi hhayi abantu laba bazimisele. Singakhangela kuTestamente elidala abantu babeze bezithela umlotha, abanye umuntu ahambe engcolile kukhanga hhayi uyazila. Kodwa singabala kuTestamente elitsha sibona uJesu Christ ukuthi loku uzile uzimutsha ukudla akumelanga umakhelwane wakho abekwazi, kumele ukwenze kwaziwe nguwe laye uNkulunkulu. Isikhathi esiningi sasinanzelela ukuthi abafundi bakaJesu sabafica kulesigaba lapho baficakala khona bezama ukukhipha imoya emibi sehluleka. UJesu wasesithi kibo, le imoya enje iphuma ngokuzila ukudla langomthandazo. Abaningi bababuza ukuthi manje kufunakala amalanga amangaki ukuze umuntu azincothe ukudla, njalo uzincitha njani? Singakhangela uDaniel, simbona ezincitha ukudla esidla izithelo kuphela, eziphilela ngezithelo, engadli inyama, engadli lokho okunye. Kungaba ngenye indlela uzimutsha ngakho ukudla. Ikanti abanye badala ukuthatha amalanga amathathu umuntu ezimutsha ukudla, ikanti abanye njalo bathatha amalanga alitshumi lambili. Kuba nobufakazi obuningi ukuthi uNkulunkulu uyakusiza-ke ngenza njalo. Ngakho namhlanje ngifuna ukukhuthaza abalaleli ukuthi loba abafundisi belithandazela emabani benu, lobo usiya komunye umuntu akuthandazele, kodwa kuqakathekile ukuthi la ufunda ukuzimutsha ukudla uzithandazele ukwenzela ukuthi umumo wakho utshintshe.
Kuyigqibe mfundisi.
Siyabonga, sifuna ukuthandazela abagulayo labafuna ukukhuthazeka emoyeni, labafuna ukuthatha isinqumo sokuthi umuntu ethi ngizathatha isikhathi ngezithandazelo. Baba ngegama likaJesu, sithandazela abagulayo, abasezibhedlela, sithandazela abaphakathi kobuhlungu emzimbeni, sithandazela njalo abazizwa behlukuzekile, bedangalile. Ngegama likaJesu siyathandaza ukuba uNkulunkulu ubakhuthaze, ubavuselele, ubaphilise, ubasilise. Ngegama likaJesu, amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu nabalaleli, sibongile ukusilalela.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silofundisi uSenisipanda. Sile themba libusisekile ngompalo kamfundisi. Junior the Big Animal egqiba uhlelo lwethu lanamhlanje ngengoma emnandi uthi yena uNkulunkulu wami. Ayike singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ixwayisa abezombusazwe ukuthi bengathukani ukuze kwenqatshelwe udlakela ngaphambilini kokhetho. Ayike kwanelo kwalamhlanje sihlobo zami olivalelisayo unguntungameli Nkomo Lila.
Yeah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.